So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuMpandula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Kuyakhombisa ukuthi imali eningi e-allocatedwa nguMinister of Finance isiya ePhalamende iyatyontshwa.
Omele inkulumane edale lePhalamende uthi kumele bethoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumente ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokuncane kwakhona kuni okukhona kukhulu okwenye kwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibadala ezanupiyefu labo babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Sithenge ukuthi kuyaqhuphuza kwavota bafika aya basakhima ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilesitiki bagivuna kathathu emoyeni basebejika la mathekayo.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphoswele intuthu ehijayo wabotshwa omunye wabo izolo eMatoreni South. Zathulethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuCacaphulu omele inkulumane yedale lePhalamende uthi kumele badoniswe abaqondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumente ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. UPhulu uthi abaqondisi benkampani ye-Blinard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idale lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika inye ngayinye, $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu nabaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. UPhulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ibona ingazane yakuliqiniso lokhu esikubonayo ukubana iParliamenti inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi esikwazi ukuthi ikhompyutha laphana yaba yi-$200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ibona ingazane liyakhombisa ukuthi imali eningi e-allocatedwa nguMinister of Finance isiya ePhalamende iyatyontshwa kithi. Kayisiyenze umsebenzi wePhalamende ngoba if you are going to steal 20 times what the computer intengo yecomputer kuyatshengisa ukuthi ukusela kwakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi ePhalamende ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana mahofisi kuma-computers awo, awana mahofisi xa esePhalamende. Umholo wawo uphansi kakhulu. They are not doing their incidents and effectively in our resources. Uso kanyela imali ethethwayo ukuthi inganani. Kuyinto edalisa kakhulu, sinethemba ukubana xa sibuyela eParliament next week yinto yokuqala esizakuza ngayo, sizame ukuthi sijusise ukuthi i-administration yeParliament ithini, iphendula isithini ngento elihlaswa ngayo.
Ubona ngani kumele kwenziweni kuya phambili ngamathenda zona lawo?
Amathenda akhona lawo indlela eyenziwa ngawo ukuthi aze ayepasa. Kuzamele ukukhangelisiswa, kuhlolisiswa ukuthi ama-stakeholders akhona, abantu abaphathana kulawo mathenda ngabantu abangani, abantu abanjani. Njalo ithenda enjalo ipasa njani, kungena muntu oke wabuzisisa ukubana ikhompyutha ize-9,000 kuyabe kuthenda. Ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakileyo amathenda abanama-price akade e-reasonable kwenze njani ngamathenda abo. So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry e-parliament ezakhangela konke khona lokho ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into enjalo lephutha elinjalo khona kulamakhomithi ayezama ukuthenda process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjalo. Kodwa singakhonda ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, sijayela ihlombe ngalokho.
UMnumzana kuCacaphulu umele inkulumane edale lePhalamende, sixoxe laye ekobulawayo. umnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedale lepalamende uthi idaleleli yilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kubamatanga umabhalane omkhulu uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uthi nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi amade njengabantu abaningi eZimbabwe.
Nokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okunye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona kids kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singalamali sinje, kodwa kube lezi izimali ezisetshenziswayo ezingabo okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumhlobobani e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000. Yikho lapho ubona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali isithintana izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hhayi yikho buyabe kuqoqiwe kwakhulunyiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana dathi sibe sesizuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona and khonodwa mina ngivumelana layo upayment secretary we-finance ukuthi xa ethena lokhu akume kungakasetshenziswa amathenda la encane eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokhu ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona ingane vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda saphunga uzokuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha le thenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncedise kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyo emele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho emsebenzini naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka gibs ngendlela enjengayinaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha angala kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko benziweyo amathenda la adlulileyo kukhangele ukuze kwenqatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho entini zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe loku kithi kumele kume loko kwizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yobusela le yokusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshenta ngazo ngensuku zanami.
Ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kala ndaba lakho lokho nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusukwenzakala elizweni wena ungathini ngakhonokho?
Mina kholoko abantu bafika bethi bona uhulumende kala ndaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kade gibsi ngubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe ne-responsibility eyokuthi sikudingisise njengoba kade sikuvumbulula khonokuyinto i-finance uminister we-finance ukubonile khonoko wakumisa kumele kukhangelwe konke gibsi khonokuyizinto. I-blame ingaphi ngublame wayi-government ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ashiye uhulumende okwenzayo. Kodwa uhulumende kumele ebe nelisho lendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu labo ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF sixoxe laye eBulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change athi apho sebe intuthu ehijayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahlamlotshwa omunye ophatha intambo bebandla leli uthi bakahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho lokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho zethiswa khona icala lokuthuthuzela udlakela. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhale kukhwini. Ake sizwe umamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Sithe sifika esikomisini safica amapholisa ehlumeka ezimbovolo sifika campaign la i-candidate yethu eminithi mhlaka 7 lapho elekhethwa khona ku-ward 2 esikomisini emayini yaseligini. Sibafice beyi-team ngiyacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tear gas.
Kwenzakaleni so selibabonilebo laba bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma sebayingeza sibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari walile ukufika i-fifth number kuthiwa uthiwa ubharibhari sikamchazela ukuthi nxa ubengakwazi kule election mhla ka-22 kuzavota khona amakansila uthindiswe ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvume yokuhlangana nabantu njalo akhankaza nxa kade ibharibhari ingakwazi. Hhayi kasisambe ukukhuluma lathi kakhulu bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bewalutshwane wabo ongaso mhlanganomkhulu njalo ongaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke saqhubeka sadresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebethithi abantu badispese bethethe leyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasethi hhayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithenge sithi kubaqeda ukudla nokuphiwa kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilesipidi badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizwakuthoke lawe uhithwe intuthu kakhulu lo munye wabotshwa kuhambe njani?
Ye mina ngihithwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika ngigcile ngakhona kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yemayouth kuma-south okuthiwa ngu-Graden B Phiri ubotshiwe ulele usenkambeni u-Sanekten bathi sebemthusha bembamusa egwanda ikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke e-Sanekten kuthiwa bamcharge under imopa kuland order.
Kuthiwa bamchajelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lelo kade likhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike beza kwaba lo dlakela?
Bekungeladlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kadiphekiwe base befika nje bedubula kathathu emoyeni bephufa amathiyekazi balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yeligimnine yindawo enezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo egogo nabomama kodwa lokhu bakutshaya indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo mathiyekhaya.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khona lokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela singakhuluma ngalabo futhi?
Ngibalandile kibasiyaenaesanetheni sisiyacela incwadi yokuthi si-athende esibhedlela basika basinika nasesileya i-charge ye-assault against yena umumba i-charge ubharibhari ngoba ngiyepha i-order yokuthi abantu bathelwe ngethiyekhaya. Abazange bafise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume laye ukhanye bengumuntu olobuntu sibili laye ukhanye indaba leyi bingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho esanyeteni bekuze-crowd yezami ikade inkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-athende babuye bazosukela abantu behlezi ku-meeting e-private.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxelaye ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhilithane esililweni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzancwantshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wale Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House uyakhalela umndeni wendlovukazi. Abakubutho lakwele-Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye lezikhiwi hathi ibutho lakwele-Russia. Bathi inkampani ye-Wagner Group yethekeleleyo intshilongo eziningi kwele-Russia ithembisa ukuba bonke abazakuya kwele-Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo osanda ukwenziwa kwele-South Africa kuveza ukuba abasanda ukugqiba izifundo emakolitshini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kule South Africa.
sokuyisikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa ngokwenzakala kwale Bhilitane okutshone indlovukazi uQueen Elizabeth II ozoncwatshwa kusasa emathuneni abakhokho bakhe. Xoxa lomnumzana Mngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kwele Bhilitane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo, begcine lemikhuba yabo ukwenzela ukuthi belondoloze ubuyibo babo, ngoba khonokhu kwenziwa ngamangisi namhlanje la lusiko lwabo luqondileyo ncantsha. Sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile, silondoloze okwethu, sikulandele njengoba kunjalo. Uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezibindi zokuthi bezifananise lathi. So yisiko lwamangisi lona, uyabona nje le mkhuba yakhona bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha the 3rd, ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo imkhuba yabo bakulondolozile. Singeza khonapha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni, singasifuna ukuthi sizibandakanise labo, sifane labo, kodwa eqinisweni imkhuba lesiko lakibo bakugcinile. Lapho esingafana labo khona siyabe sesisiya ku-Christianity, ku-religion yabo, kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje lawo ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo. Kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho esibuka khona ngakwaZulu, kambe kulungile konke lokho?
Ye, uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla mfoka Mthembu, kwathi mhlazana intaba ikhotheme ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi, nxa abadala belandisa imkhuba eyaqhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema, lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona. Into zakhona ziyafana cathu lokunye esasikuzwa ngobabamkhulu esikubona lapha mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga, yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo.
Siba ngamafutshane khonapho-ke Magonya.
Ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela ukungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu, lamanye amazwe ayekade enqindezelwe ayekhulunazwe yi-Britain. Kodwa-ke into engiyicelayo mina, bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme, kuningi esikhonona ngakho, ake simeni kancane. Siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa, sizayisungula-ke ingxoxiswano yethu yokuthi sisole, sichothoze imandla esingathi yakudimanda. Kodwa okwakhathesi ake sinikeni amangisi ithuba, bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi yebekwa, beyikhalele ngendlela yabo. Lathi nje abantu bokuza lapha senze khulokhu kumele sikwenze, ngoba phela sikwabo la.
Siwugqiba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, besixoxa lomnumzana Mngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo.
Ayawutshela bathi salulandela.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Siloko siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo, kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona sitena sizaphinda njalo izaga 10:7, ukukhunjulwa kolungileyo kuwusekile, khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu, kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu, ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi kulamagama atshiyeneyo amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo yikho kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise zizimbi ufica abantu behlezi beqoxa beceba amacebo bekhanda amacebo okwenza ububi yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo esenza izinto ezimbi uyazihlukumeza la engaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso abayisiqalekiso emndenini yakubo ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola kanti-ke lapho asuka khona engxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo yena akhethe ukwenza ububi nje aphendulele abazali eceleni azenzele umathanda ugciniwe ungaphansi kwabazali uloyise lonina phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo labo akuzala kuphela kodwa yilabo abayintanga yabazali bakho kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi lebizo lakhe uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana kade asobantwana bodwa labantu abadala njengoba ngake ngitsho bakhona abantu abadala ngama-birth certificate kanti eqinisweni wenza izibozi zodwa angagqoka amasudu athini kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo igama lodwa kalilibi kodwa ke igama uyalingcolisa lawe elakho bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzo abazenzayo amabizo abo kalasakhulunywa umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela kuyathiwa isela labozibani abanye nxa ukhuluma ngabo lowo ukhuluma ngalowana wenhlamba ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo ukhuluma ngalwana oxabanisa abantu ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke igama lababi liyabola liyanye okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa izenzo zabo kazikhwabitheki nxa zingakhwabitheki emphakathini pho-ke phambi kankulunkulu zinjani abantu kabafunde ukuthi imiphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya umoya kankulunkulu bahlanze bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabanye asiyikhuleke nthixo ingcwele sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho sibe yisibusiso kulabo esihlala labo ngojesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
ye kuzabatsha namhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esixoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu kunjani Ngwenya
siyaphila mtakisinjani na
nosiphile kakhulu kunjani konapho
siyaphila baba
ye akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi luhamba njani
sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuyi nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kakhulu endaweni yasemango neyasemakheni noma ngithi kumango and matobo sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathatha lapha iziswela wena noma ngithi amasela nje siyazama lokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi noma ngithi njengabalimi kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamapholisa izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayisemapholiseni sibuye sithole futhi ukuthi igebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo futhi ziphinde inkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo obufakazi bonke esilidingayo bukhona yilenkinga ngempelangempela esibhekane nayo sothi sazama ukuthi siqoxe iy'nduna zasemadoko nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye babenze ngathi ay petition bayisena pa kuma head of department, for instance, yeah, the PA or provincial magistrate or national magistrate, ukuthi sinenkinga yokuba na imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, zizokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini yohambe njani?
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontsha la iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngeleni wasebuswana bayintshontsha bese beyifaka emfuleni. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni ehlukaniswa iZimbabwe nebuswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhunu akudala sithi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khona ngapho-ke ePlumtree. Sike singene kwezemidlalo kunamanje lapho-ke asephumile kunkezo yeChibuku amaqembu Atele Islanders le Dimbare Dynamos.
Islanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyaya elikwenziwe ngeleBulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni omdlalo umsekeli kamqeqetshi weBulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe yabafana bakhe.
Yimpumela enkulu kakhulu le, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
So congratulations to Bulawayo, of course.
Sibatshayela ihlombe abeqembu leBulawayo Chiefs. Yebo, kambe sidanile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana abasuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo, kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Uhlushele iqembu leBulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena ulitshayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders zeBulawayo Chiefs ziphuthe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Obriel Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs selidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisayele FC Platinum, eleBlack Rhinos kanye leHerentals. Iqembu leFC Platinum linqobe leDynamos nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa, ikanti leBlack Rhinos linqobe leChicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokutshaywa kwembekwa. Nansi impumela eminye imidlalo edlalwe namhla kweleNgilandi. Iqembu leBrentford linqotshwe nge-3-0 leArsenal, kuthi iqembu leEverton lona linqobe leWest Ham nge-1-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier njengoba linqobe lePapua New Guinea ngamawikhethi ayi-9-2 namhla emini. Iqembu lePapua New Guinea yilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angamashumi ayi-9-2 lantathu kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angamashumi ayi-9-6 kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup B njalo kusasa ngomvulo zadibana leThailand, kuthi ngolwesithathu lidlalele leUnited Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup B okudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobe leUnited Arab Emirates ngamawikhethi ayisikhombisa. Yimeleji-7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele besilazo omele inkulumane ejele lephalamende uthi kumele bathonise abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali kahulumende ngendlela eziphansi. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uKip Stube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba kade zikhokhela, abasekeli bebandla leZANU-PF labo bathi babambewa ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC bathi baphoselwe intuthu ehishayo, omunye wabo wabotshwa. Mokips Dube lowo oluvalelisayo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri Zimbabwe.